njenge mandare zanpf sesingendele ebantwini sokukhuluma labo basithembisa ukuthi bazasisekela ukhetho olubuya kusasa. Silama projects abalisela ukulungiswa kwezipotho, ukulungiswa kwamakreshi abantwana ukuthi bangahambi imango emide, ukulungiswa kwemigwaqo, ukuqalisa ama-youth projects abontanga. Sikhangele kakhulu ukuthi abatsha batholiswe imisebenzi yezandla kunye nabomama. Siza kuyakha ihofisi ye-constituency ukuze izikhalazo zifikele ehofisini. Ibuthole kulo muntu okhona ehofisini ukuze bachiye izikhalazo zabo.
Balalele abantu beLupane East Duve, mazwi bani ongathanda ukubatshiyela wona?
Ngelanga lakusasa engathi ngitshiyela abantu kakhulu yikuthi abantu baphume ngobuningi bayevota ngoba umdlalo usuchiphelile, njalo sesinqobile njengebandla zanpf. Sithembisa kakhulu, sikhuthaza kakhulu abatsha ukuthi basukume ngobuningi. Ngicela kakhulu kuwo wonke abantu beLupane East ukuthi i-election leyi kayingasicabanisi, kodwa kube yi-election ezasibambanisa, sibe moya munye, siyakhe isigaba sethu, kungabi khona ukuzondana after ama-elections. Ngiyabonga.